Ilizwe libone ukuqonga kwezihlakalo eziningi zabantu abahamba bethwele izikhali bethatha ngodlame igolide emigodini yabanye. Izihlakalo lezi zikhuphuke ngomnyaka odluleyo lapho kufe abantu abambalwa abanye balimala ngenxa yokwenza kwabo mashurugu laba. Idale lephalamende likhokelwa yikomiti ebona ngezenjwayo namhlanje lenze umhlangano lasenyathelo lokuba kucushungulwe ukuba lolu hlupho lunganqatshelwa njani. Umgcinisalo wekomiti le umnumzana Edmund Mkaratikwa nguye owasentanya lezi ndaba ngalolu phenyo.
Resolved to conduct an inquiry into the matter in order to identify and trace the foundations.
Siza kwenza uphenyo kudaba lolu ukuze sibone ukuba abantu laba baqala njani ngaphi, sibone ukuba kulokho asebekwenzile sokuphambanisa njani ukutholakala kwegolide elizweni.
Omele emagwegwe edayela ephalamende umnumzana Anele Ndebele uthi njengekomiti bafuna ukuba udaba lolu lulungisizwe ngokuphangisa.
Njengekomiti yephalamende emele ezokwenjwa kwemgodi elizweni, sihlangene ku-meeting yesiphangephange sikhangele udubo osolubhekane lelizwe, udubo lwama-gold panning gangs lawa abulala abanye bebathathela lokho ababe bekwembile. La ama-gold gangs besizwa kuthiwa ngamashurukwi. Ikomiti ikhathazekile kakhulu ngalokho.
Kodwa ingcitho ezigqibanayo zombusazwe zithi ukwenza uphenya kusoze kusize lutho ngoba kusazakala ukuba omashurugi laba abathintwa ngabomthetho ukugoqela amapholisa. Enye yalezi ngcweti ngumnumzana Kobetsa Itakawira.
I-Commission of Inquiry kathesi ayiqakathekanga ngoba lokhu kuzadlalisa ama-resources awelizwe njengoba kathesi futhi sizihawulela lathi kulezinto eziningi eziqakathekileyo umele zisebenzise khona imali yena. Kodwa nxa ngikhangele i-security flight neZimbabwe, amasosha sike sawabona itshaya abantu abangela amacala, sike sawabona amapholisa lawo esemgwaqweni, i-capacity balayo bekuthi bayimisa amashuruku la asehluphile.
Ngenxa yendlala eselizweni, abantu abasendaweni ezitholakala igolide sebephila ngokwemba, kodwa ukubulalana osekusenzakala emgodini le yikho sokudanisa abaningi. Abanye bathi omashurugwi laba abahamba bebulala abanye bathunywa ngabezombusazwe, kodwa lokhu akulabufakazi. Kodwa abaningi bazibuza ukuthi kungani bengabotshwa. Amapholisa wona athi asebophe abaningi bekhuthaza uZulu ukuthi amangalele bonke abephula umthetho. UZulu ulethemba lokuba uphenyo lolu luzazama ukuqeda lolu dubo. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.